Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanonoka Wande obesipha indaba le ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-10 Ngcwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi amalunga ibandla le-MDCT amaningi abuyele kubandla le-CCC izolo emhlanganweni we-rally equtshwe enesigwe enkayi.
Uyirali yethu iqhubeke kuhle kakhulu zange sithole umbiko emibi laloba nje bekulamapolisa ade khanya ibhotabhota kwezinye indawo nxa usiya ngaphetheya komfula.
Zindala zombili kambe umnumzana Nelson Chamisa uzanqoba na umongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho.
Hayi, ngokwazi kwethu lobufakazi obufansi ukuthi labantwana abancane baseZimbabwe abakhasayo bayakwazi ukuthi ubabumnangagwa ngakaluwini ukhetho olukhululekileyo, ukhetho olucacileyo. Kuzosebenza ubugwelegwele budlame lobumenemene esesikujwayele kusenzakala kuleyani indawo.
Ibandla le-CCC lithi likhala lomndeni wamalunga iqembu le-Rumba ele insimbi zeJwane ababhubhe engozini yemota. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla njengensukwini siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi amalunga ibandla le-MDCT amaningi abuyele kubandla leli emhlanganweni ye-rally equtshelwe enesigwe enkayi lase Mhlolo elubhane esola inyathelo elithethwe umholi walelo bandla umnumzana Douglas Monzora elokuthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Umnumzana Chamisa ukhulume kuleyo mbuthano njalo ukhangelelwe ukuba sesigabeni sewange lebhinga kumalanga alandelayo amalutshwana. Ukuze sizwe okuningi ngale imihlangano lokwenzakale kumarali la, usithandekile Mhlanga uStudio 7 uxoxe lomnumzana Mhlonipheki Ncube isikhulumeli seMathebeleland North akubandla le-CCC.
Abantu bebezile ngobuningi babo bekungabizozwayo, sibili abantu bebenyathelana bekhanya sibili bethabili, amajaha etshaya izinkwelo, ogogo labo labomama betshaya impululu, bekhanya bemthakazelele sibili umongameli wabo ngenxa yokuthi belibona ijaha elincane eselizimisele ukuthi lingene embusweni. Hhayi, abantu bathokozile sibili kakhulu njalo bathembisele ukuthi bayavota kakhulu. Siyababonga kakhulu abantu bakithi abenkayi.
Okuyikho okumqoka okukhulunywe kulomhlangano ngumnumzana Chamisa kuyini?
Baba uChamisa ukhulume kakhulu ngezokuthuthukisa isigaba senkayi kakhulu, ukuthi konke umnotho okhona enkayi North kumele ukuthi utholakale usuba yinzuzo wabantu abahlala kakhulu enkayi North. Ukhuluma kakhulu lokulungiswa kwemgwaqo enxa yemsakazi lawo yazi ukuthi inkayi ilo mgwaqo osowafayo osagugudekayo okuthiwa yibulawa nkayi Road. So ubaba umongameli uthembisile ukuthi nxa yena engangena esihlalweni umgwaqo lwana yiwo ozahamba mqoka ukuthi ulungiswe, kulungiswe inhlalakahle yabantu, izibhorane abantu bezuza amanzi. Uthembisa kakhulu ukufakela abantu izibhorane, kakhulu izibhorane eza kulezi nsuku ezisebenza ngamasola kumbe amagetsi atholakala elangeni. Hayi, bekukuhle sibili kakhulu, abantu bakhanya bekuthokozelela lokho akukhulunywa ngumongameli. Ukhuluma into eziningi kakhulu, ezinye singeke sazibalisa sizigqede njengoba sikhuluma sisemoyeni.
Esuka khona ngapho enkayi uya kuphi umnumzana Chamisa?
Adrese abantu abaningi futhi ke endaweni yaseLupane esomhlolo stadium. Esuka lapho ngakuya kuza kuya eWanke East, eWanke West, eBhinga North, eBhinga South. Kulona leli iviki esikilo uzabe bhoda kakhulu lapha eMathebeleland North. ekhankasela ama councillors ekhankasela ama MPs ethu ukuthi engene njalo umumo kumbe inkomba sezikhomba sobala ukuthi ama MPs ethu asengena ngobuningi ama councillors ethu asengena ngobuningi kulandela lokuphuma ekhethweni kwebandla le MDCT siyamukela abantu abaningi kakhulu abavela ku MDCT besithi hayi sebebonile ukuthi bekungumdlalo nje kuphela nanku phela omonzi wala sethena yena sechia ukhetho so abantu bahle bathi hayi singeke siphinde futhi silandele labo abantu baphikisa bekuleli bandla bonke bazile ku CCC ngobuningi babo njalo lokho sokuphe ithemba elikhulu kakhulu ukuthi hayi inkai north lenkai south lamanye ama constituencies athi zethethwe izano aseyabuyela futhi kubandla lethu le CCC
akubanga lokunye okuphazamise umhlangano yini sesikhangela lapho oqhutshelwe khona
irali yethu iqhubeke kuhle kakhulu azange sithole umbiko emibi laloba nje bekula amapolice ade khanya ibhotabhota kwezinye indawo nxa usiya ngaphetheya komfula uthanga libe kula maphosta debhotabhota asazi ukuthi bebekhumbulelani lalapho-ke umongameli esesukile esehambile abantu basele bethokoza kakhulu basele sekungumpululu besina begida kukhanya ukuthi hhayi abantu bathokozile kakhulu made ngikhuluma labanye abantu bathena hhayi sebeyavota beqinile kakhulu njengoba bebone umongameli wabo ohlale ekhulunywa kakhulu bemzwele emsakazweni bembona emapikitsheni sebeze mambona buso ngobuso kwelakithi lenkayi lapha so lokho ke kuphe abantu isibindi lenjabulo lentokozo
lo ke ngumnumzana Mhlonipheki Ncube isikhulumeli seMathipheleland North kubandla le-CCC obexoxa icingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 kunjalo nje umongameli Emerson Mnangagwa izolo ubele rally eHarare lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi avotele amalunga ebandla lakhe elezana PF ikakhulu kumakhansili ukuze kukhitshwe abebandla eliphikisayo ele-CCC esithi ngoba bahlala bethembisa ize minyaka yonke yokhetho kungelanhlelo zentuthuko eliyenziwayo Umlondolozi Ndlovu weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekule nkulungwane zabasekeli bezanu PF abakade behlabela begida bethakazelela ibandla labo egcikeni leRobert Mugabe Square eHarare ekhuluma kulumbuthano umongameli Mnangagwa uthe lonyaka ibandla lakhe lezanu PF lizanqoba okungathandabuzwayo emadolobheni okonke lasemaphandleni kasibakhipheni e-townhouse kabaphume kuma-constituencies wonke ngitshele umgcini sihlalo weHarare ukuthi sifuna ukunqoba endaweni zonke eHarare umnangagwa uthe ibandla le-CCC kalilambali yelizwe esithi izanupf yilo lodwa ibandla likazulu wezimbabwe okungamazi aphikiswa ngomunye wabasekeli besikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa
kasazwisisi izinto ze-technology okunye kuyamphica lokhu siyamxolela ngoba kasazi ukuthi ufunani sephungu tatazila lapha lalapha yikho ke hayi umuntu omdala singamthini thina asihozani labantu abadala abantu yibo abazahlangana laye ubalot box mhlaka 23 August 2023
ekhuluma kulumbuthano ozamela izanu PF eCountry Park umnumzana Mthuli Ncube uthi uthabile ngokwenzakale kulomhlangano esithi uthole intshukuntshu yokusebenzela ibandla lakhe
ugwaqo siyayakha lama balls silangu 32 abantu sebelamanzi ahlanzekileyo lamagethi njalo sesibisa ama-transformer naku-digitalization ama-Wi-Fi ethu asemaningi sibili
kulomhlangano ibandla lezanu PF lamukele ababekumabandla aphikisayo abagoqela owaye kubandla le-CCC umnumzana Paddington Japajapa ababekubandla le-Pollard begokhelwa ngumnumzana Divine Wobe omunye obeye kulumhlangano uthe uzavotela ibandla lezanu PF
ikakhulu ngingathi indaba leyisukele uthinini asingenanga ekhethweni ngenxa yesizathu semali eyayiqanjiwe kodwa sithe sesibona singangenanga kunjalo singenza njani ukuthi sidinge umuntu esingamsekela kulelo khetho lukhona sase sinanzelela ukuthi njengoba umongameli bezivele sisebenza laye
lokho kusekelwe ngomunye osekela ibandla leZANU-PF unkosikazi Otilia Maphosa
ngikukhuthaza abanye abantu ukuthi babuye sibambane siyakhilizwe lethu ilizwe lethu liyakhwa ngamakhiwa amakhiwa sakhiphi ukuthi thina senze sikufunayo ngabantu bayakhumbula ukuthi kufirst sasingavunyelwa kodwa these sivunyelwe ekuma suburb sasingavunyelwa kodwa these sivunyelwe sokumothi sithi phambili eZANU-PF sithiye kunyama branches okungelancedo thina salilweni ilizwe leli because sisizwe ubuhlungu
umhlangano namhlanje ube ungowokuqala edolobheni leHarare oweZANU-PF ukukhankasela usekelo lokuvotelwa kukhetho lokudinga amakhansila amalunga edayela ephalamende kanye nomongameli welizwe umongameli Mnangagwa uqhubeke sithi uhulumende wakhe useyenze okuningi okugoqela ukulungisa imigwaqo ukulungisa igceke lendizamtshina leRobert Gabriel Mugabe International Airport lokunye uthe uZulu weZimbabwe akaselakho ukufa ngendlala esithi uhlelo lwefumvuza intwasa luzaqhubeka phambili nxa enganqoba esithi luzasiwa emadolobheni njalo uhulumende wakhe uzaqhubeka edinga abangane baphandle kwelizwe esithi amazwe angentshonalanga kumele akhiphe izijeziso zomnotho kunjalo nje umkhokheli webandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change CCC umnumzana Nelson Chamisa ubesenkayi laye ekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa kwebandla lakhe kukhetho lukamhlaka 23 linyanga kancwabakazi ngimele 27 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
siyabonga mlondolozi kusenjalo umongameli Emerson Mnangagwa lancintisana laye kukhetho lokudinga umongameli omutsha umnumzana Nelson Chamisa ngumkhokheli webandla leCCC baya phambili ngemikhankaso yabo yokudinga usekelo elizweni jikelele ababili laba bagcwalisa izinkundla bethakazelelwa ngabantu lapho abaya khona Umbuzo omkhulu ngothi njengoba ababili laba bethola abantu abaningi emhlanganweni yabo ngubani kahle kahle okhanya ezanqoba Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Jethro Mpofu yena ofundisa ezombusazwe eWits University kwele South Africa
Amathuba anika budedengu njalo malutshwane ngobana abantu bayabulawa wayethuselwa ngodlami lokumenemene ifraud yokutshontshwa kwamavoti siyakwazi ukuthi khona kuleliyana ubaba uChamisa uvume ukuya ekhethweni kungenziwanga ama-electoral reform le landscape yawo wona ama-elections ingazange yalungiswa le media coverage ukuthi amabandla aphikisayo avezwa njani kupublicity lapha eyama-newspaper lama-radio, lama-television. Konke lokhana kungahlangana kwenza ukuthi amathuba abaphikisayo amunqane kakhulu abemalutshwane kakhulu.
Umongameli Mnangagwa yena sesike samuzwa ekhuluma emihlanganweni yakhe esithi hayi abantu baza ngobunengi ngakho uyakhola ukuthi hayi impela uzanqoba kulolu khetho. Alubana lute lwaqhutshwa kuhle mpela kungekho kungelabumenemene okhuluma ngabo umbona enqoba yini ngempela kungela uqilibezela ubaba Mnangagwa
hayi ngokwazi kwethu lobufakazi obufansi ukuthi labantwana abancane baseZimbabwe abakhasayo bayakwazi ukuthi ubaba Mnangagwa ngakaluyini ukhetho lukhululekileyo ukhetho lucacileyo kuzosebenza ubugwelegwele udlame lobumenemene sesikujwayele kusenzakala kuleyana indawo
Ilunga le CCC elibuleweyo libulawe kathesi ama international observers esekhona elizweni kakhulu awe EU. Ubona lokho kusiba lomthelela bani kundlela be EU lamanyama observers azaphuma lama reports ya.
Nga bezafakaza ngeqiniso baba. Kuzamele bakufakaze ukuthi udlame lusetshenziswe ngoba ukubulawa komuntu yedwa kupolitiki. Kuyethusela abantu abalinani, kwethusela abaningi. Uma wathi kill one to scare a thousand, yikho kwenzakeleyo laphana ukuthi konkani ukubulawa kwayintwana umnumzana, kwethusele amavoti amaningi kakhulu, aselokwesaba nje sikhuluma.
Sibone uMonzora laye ephuma kulolu khetho. Ukuphuma kwakhe ubona kuphathisa uChamisa uMnangagwa kumbe akusoze kube lomthelela njengoba esithi kasoza endo semuntu.
Kulamthelela usedlile imali ayiphiwa yilizwe usesiyahlala phansi yikho akusebenzelayo. Angiwuboni umthelela ngaphandle kokuthi nje usetshenziswe yilonto elibandlela ibusayela amnikeza leyo mali lokuthi athikameze abaphikisayo emananini.
Alo-ke ngumnumzana Jethro Mpofu, ingcwethi kwezombusazwe njalo efundisa ezombusazwe ekolitshini le-Wits University kwele-South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa amathathu aweHarare awetheswa icala lokuntshontsha imali eyinkulungwane ezingamachumi amane lanhlanu, $45 eyayingeyobufakazi lokuchisa inkamba yeHarare Central balandule leli cala. Iphephandaba leNewsday liludaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usephe umkakhe isicoco seJairus Jiri Humanitarian Gold Award esithi inhlanganiso yakhe eAngel of Hope isifanele lesi sicoco. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7. Awushimo ake ngethule nje amazu sisi olonzakileyo ukwehluleka kwahulumeni waleli lizwe ukulungisa imigwaqo ukuze kwabangela ukuthi abafana bami bensimbi zejwane bangene engozini empi eziyathatha le mphefumulo esilusizi kakhulu kakhulu. Sikhala le muli, sikhale esitoko labangani, sikhale le lizwe lonke jikelele. Sithi inkosi kwenzile ibivelisa ziphambilini kawuthokozisi kodwa ngenxa yemigwaqo yakithi lapha elizweni lethu. Umgwaqo we-Victoria Falls from eBulawayo e-Victoria Falls kakula langa lamaru ngabanga lesidumbu somuntu esingena engozini ngamaphotholo akhona. Amaphotholo akhona aku 500 centimeters deep. Ayesabika somaphotholo amancane lana imota zihamba egangeni ukuthi ngakungathatha naza 5 years futhi abadala bebuyene. Angazi asivuseni inkophe.
Studio 7, Studio 7. Hayi mina ngibonga umculo wesha ingoma madoda. Ngibonga ingoma madoda, ingoma yeBhoso. IBhoso ihleli phezulu, izoyithatha kumele ithathe ingoma le Nkosi yami Fethi Kwala. Hayi hayi, insimbi yaseZimbabwe bona nabo splash kanti nikuphi kanti. Hayi siyabonga ingoma madoda, ingoma leni iBhoso yesh 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 yesh. Chila moya, ayizoyithatha ngenkani straight. Nakhona nje siphathe siphezulu kokucunuka kwalo sisi lwamagama akhe abathi ngulindwe maphosa lo. Ya phela imnandi yona imali vele engcolile. Yokukhohlakalezana. So uma ngawusojwaye mntanasekhaya kodwa ke ngakho umlomo kungasho liphinde futhi ufakaze ngomlomo wakho usazi ukuthi iZimbabwe injani, abantu baphila ebunzimeni obunjani. Wena ngenxa yemali yathengisa uJesu eJudas sokufakaza ngakho umlomo uthi wena ngikuhle wodwa obokuzana. Lidle libeka amathambo. Ngidlulisa amagama abantu ayendudozo abantu basetsholotsho bashonele iqhawe labo Nkosi yami. Siyazi ukuthi akade bemthanda kakhulu, bemkhonze kakhulu lo mfana kade bemlandela nje ngokwenza wobonke ngendlela yakhona yokufanisela. Ngilisa kakhulu amagama endoduzo. Ngibonge Studio 7 umthimbano ongifaka siwela ngilaphela ubhani.
Studio 7, Studio 7 njani kadala. Ayitina siyatshona ngobetshona njani lami. Kulobaba lo obekhuluma amanga ethi eZimbabwe akula opposition party ethi ochamisa ngama opposition party mina ebusuku ngabezana. Hayi hayi hayi, amanga madoda, amanga makhulu shuwa. Umuntu wezano ungabe uzokhuluma into enjalo uthi uchamisa umngane lezano? A amanga lawa akhuluma baba, asilaleli ingcekeza thina eZimbabwe. Abantu bayahlupheka zintandana ke yabala president, abala president eZimbabwe abantu bayahlupheka bafana lezintandana. Umuntu ngakanina loyise eZimbabwe uyabona ukuthi abantu badonsa nzima. So babonile izo abantu bagcwala street inbeding impilo ngelamsebenzi industrialist ngama church fire so awubona khona kusenzakala emazwe nonke jikelele lokho ubona uphila nje ucabanga nje hayi bo baba akuhlambuluke lawo engqondweni ucabanga ubona ububi lobuhle obenzakala elizweni lapha nelizweni nakulalutho ncekeza yodwa lapha abantu bayahlupheka hambe emakhaya ubona nto kunjani especially sengikhuluma kuyahamba khona ematebheleni yonke jikelele ayikhangele ukuthi njani nje singakhulumela ukuthi kumbe mhlawumbe nge-tribalism ngitsho esayithi nengihamba kiyo kakhulu khangele ubheke ukuthi kunjani usiye emberengwa le ubheke ukuthi kunjani akubona ukusitshela amanga lapho khuluma into ezingayisizwa laphamba kuzame yakho kakhula kwaunxa ukakhulelwa usithulelele shanelathi ngiyabonga ukhuluma ngosibana ngolokutsala
yi msakazi unyakubingelela lani bantu abakulo msakazi angikhethi ngiyalibambanisa lonke labalaleli bomsakazi ye bazali kathesi isikhathi esesikizo basamangako izanu p f ayiyethuseli nje yabantu iyabhida itshele abantu ukuthi khona kulempi nxa ungavoti okungayisikho so bazali ngiyalicela ha selilesikhathi lokhu selikujayele lokhu lingesabi ukufa bazali lilungise ilizwe lenu ukufa khonokho kuzayenza ukuthi ilizwe lilunge kungela kufa ilizwe
studio 7 linjani basakazi bethu abahle nabalaleli ngezindawo ngezindawo hhayi mina ngiziphilele lana egoli ngisathanda ukuthi ngike ngikhuza umdala lapha umdala lothi ungukhumala uthi ula egoli uyabona mdala uma ungazi into ozoyikhuluma ngcono uyithulele ngcono uyithulele uchaza ukuthini kahlahle uma uthi ezimele ezibabhakula i-opposition uma uthi TPC nayiza kahlahle uchaza ukuthini so uchaza ukuthi abantu basezimbabwe benzeni kahlahle ufuna ukuthi bonke abantu basezimbabwe lena abasupport ama-opposition party basuke babuye la egoli ngoba wena wahluleka ukuphila ezimbabwe wabaleka weza la kahlahle uchaza ukuthini mdala awuchazeli lapho mdala ubufunda ukuhlonipha isizwe uhloniphe namazimbabweni uma ungayazi into ozoyikhuluma ngcono uthule than ukudlalisa idatha lapho usitshela into efana le zithulele nje mntu wenkosi uma engikho into oyaziyo siyakukhuza into yakhona engiyakuzwa namhlanje uyiphinde okwesibili ngiye ngakuzwa uyikhuluma futhi namhlanje uyiphinde okwesibili baba uma ungayazi into ozoyikhuluma ngcono uyithulele manje wabaleka wazala igoli ufika la igoli uzofluensa abantu ukuthi ezimbabwe kuna-opposition uchaza ukuthi abantu bonke labana abahlanu abalandela ama-opposition party ubuzinika amakhwapho asirias uzinika amakhwapho uzihloniphe uhloniphe nesizwe ngiyabonga
studio seven ngiyabingelela bakithi ngiyabingelela emsakazweni wabantu bonke bakithi silobuhlungu obukhulu bathi nalabantwana bensimbi zeva mina ngizalo etholotho lapho abasuka khona labantwana ngizibuhlungu laba abantwana bakithi ade besithi baphilisa imuli zabo angithi dudi kwabazali bakama-eli bakithi sisesinangeni and bebesiduduza besihlabelela ingoma ezimnandi kakhulu and bengizithanda into izingoma zabantwana bakithi ashem usathane ulamandla
kuyenzeka kube yigumgumgumgum hlelele umhlelele ake sibongeni bantu bakithi be-studio 7 sibonge bantu bonke hhayi imbono ezahlala yehlukene njalo kodwa into engicelayo ukuthi abantu asikhangeleni ukuthi kade vele silwelane abantu silwelane then kule nkulumo le engilimazayo engithi noma ngiphupha noma ngihleli ngithola ukuthi hhayi i-politics yezimbabwe ayisopolitiki it's a tribal politics engayaziyo ukuthi abantu laba bathanda ukugqizelela ngendaba ze-tribalism baza kulungisa njani lapha inkulumo esikhuluma ngayo abantu abaxabanisa abantu izanu PF kanti siye sabana ukukhuluma direct ukuthi ungapho ukuthi umshona uthi umshona uphi umshona because amashona kafani into engikhuluma ngayo ukuthi bantu ake sinanzelele ulimi lwethu uyazi ukuthi ayiso Zimbabwe kuphelela abantu abalelimi ezehlukeneyo sonke silimi ezehlukeneyo ukwenza kwethu akufani kodwa into yokuthi sibamba iyafuneka singafani njengabanye abantu abathi bona hawu kufa abantu abangakhi namachangana abangakhi that's what you are trying to do bantu bakithi ilizwe asilitholi abanye abantu bazazithola sebe-countryless bengasela ndawo ngoba ungabulokhu ukhuluma kanje akusoze kukuncedise ungakhuluma umane ukhulume uthi ukuthi hhayi bazabona bazabobani shem kwadlula lokhu bantu bakithi kwadlula lokhu abantu ake sihloniphaneni sihloniphe abantu silungiseni into umuntu omubi yizanu PF kuphela izanu PF kuphela thank you
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki, lifake nje imbono yenu. Kwehlukana kwembono ayisiko ukuthi abantu bathukane. Siyabonga. Kweze Melika, abatshutshisi besigaba seGeorgia ngapha kwele Melika bakhangelelwe ukwethesa amanye njalo amacala owayengumongameli umnumzana Donald Trump ngeviki ezayo. UTrump ukhangelelwe ukwetheswa njalo amanye amacala alitshumi lambili. Ubikwa watshela iziphathamandla zalumango ukuthi zimele zimdingele amavoti okwengezelela ayewatholile ayengaphansi kwakamongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ye baba Gande, kuliqiniso sibili lokhu ukuthi bekuvele kungathi kukhangelelwe ukuthi uzahanjiswa kulo umthethwandaba waseGeorgia, ngoba ungakhangela akwenzayo kakhulu i-phone call liyana ayenzayo ezama ukuthi lo wayephethe intambo we-state tshintshe kumbe amdingele ama-votes, ukuze ke athi nxa esemdingele abe semtshela ukuthi hhayi eGeorgia liluzile, bese kusiba ukuguquka kwezinto khona lapho. Bekukhanya ukuthi kuzamthandela, kuzamgoqela kuyeza. Yiko kasimangali ke ngokuthi sizwe kuthiwa khona bazambiza ke khona ngale lakho ukuthi bazemethesa icala. Ukuthi ngingathini ngokuthi uzathi nengubonayo ukuthi kusiya phambili, angabe khathese ngathi uyaba ngumuntu ozitshengisela ngathi uqinile ulamandla. Kodwa ke isikhathi lesi sesiside kusuka khathesi kusiya kuNovemba ku-2024 lapho uzavotwa khona. Ngibona ngathi kusiya phambili khona ngale. Abantu abaningi bazabe sebetshintsha ingqondo, sebekhangela ukuthi ha, lo muntu angazi ukuthi ngumuntu onjani. Yikwe ngubonayo ngokuthi kasoze aphumelele ukuthi awine ukhetho nxa ebekwe phambili njengomuntu okhethwayo.
Manje ngokubona kwakho kuzahamba njani ukuthi sizagcina sibona na evalelwa sibili ejele umnumzana Trump?
Well, okokuvalelwa kangilaqiniso njengomuntu omkhulu njalo ungumuntu lwana olenhlanhla uTrump, wasomuntu kazana nje ukuthi wakhona uyaphonto ngoba uyaphunyuka khonapho ebanjiwe aphunyuke ahambe. Yeko ke angilaqiniso ukuthi ngingambona esejele. Into engiyibona ngathi izamngenisa ejele izaba ukuthi athethise omantshi laba abazamthonisisa. Angabathethisa khona laba nxa ehamba esenza amarala akhe la ekhampena, bazamthatha sibili bamfake ejele ngoba uyabe setshengisa ukudelela okukhulu kakhulu. Kodwa ke ungumuntu ovele yena enjalo engumuntu odelelayo oyisa bonke abantu ongaboniyo ukuthi kulomunye umuntu ongcono kula.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Texas ngapha kwele Melika. Thank you.
funu mjolo, angi funu mjolo, angi funu mjolo, hayu mjolo yanyu sabato, angsa funu mjolo, angi funu mjolo, angi funu mjolo.
Dala B lo page besigqibela uhlelo lwethu lwamhlanje umjolo uyanyisa umjolo angewufuni igama lami nguChris Gande ngilivalelisa ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo half past 7 ntambama.